Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 31 Mbimbitho 2021 ngekhathethi seJeremaya. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa ukuthengwa kwevaccine kuqakathekile kakhulu empini yomkhuhlane we-COVID-19, uhulumende ubhekane lezinto eziningi ezifuna ukulungiswa njalo ezifuna imali. Ngakho imali yokuthenga ivaccine eqanjwayo iyethusa kakhulu.
Uhulumende uveza ukubana usesebenzise izigidi ezedlula izilishumi zamadola emelika, US $10 million, ukuthenga amajekiseni omuthi wokuzivikela ku-COVID-19 owevaccine. Ucwaningo mayelana lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni evikela i-COVID-19 eZimbabwe liveza ukubana abantu bayahlehlela emuva kulolu hlelo ngezizathu ezehlukeneyo. Umongameli Mokgweetsi Masisiwele weTswana wethekelela kweleZimbabwe ukuzohlangana lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa ehlaziya indaba yezithize zobudlelwano bamazwe amabili. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uveza ukubana usesebenzise izigidi ezedlula ezilishumi zamadola emelika, US $10 million, ukuthenga amajekiseni omuthi wokuzivikela ku-COVID-19 ayedlula kancinyane isigidi 1.2 million doses. Intetho lezindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngumsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDr. John Mangwiro lapho ephendula imibuzo yentatheli zindaba ngemva kokwethulelwa kwazo okuphume emhlanganweni wedale labaphathi ntambo i-post cabinet press briefing ngolwesibili.
So far, over $10 million.
Zisezidlula izigidi ezilishumi imali esisetshenzisiwe kungahlanganisa ifika kubo 10,700,000 leyinye phezulu kungabala uhlanganise uzaphuma le mpendulo yakho kungakho yedlula izigidi ezilishumi zemali yakwele melika.
Osebenza kuhlangothi lwezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust CYDT eGwanda uNkosazana Bongi weDube uthi iyadanisa inkulumo kaDr. Mangwiro.
Impendulo ekhulunywa nguDokotela uMangwiro ivusa inkophe ikakhulu elizweni elinjengeleZimbabwe elikhangelane lenhlupho zomnotho. Nxa kuya kuthi imali edlula US 10 million yasetshenziswa ekuthengeni ivaccine, kusho ukuthi imali engaphosa ifike 100 million izasetshenziswa ekuthengeni ivaccine yabantu abayi 10 million. Leyo mali izavela ngaphi?
Uthi uyazibuza uMadube ukuthi ivela ngapi inkalakatha yemali engaka elizweni lapho uhulumende avele ezehlulekela.
Ngikhuluma nje uhulumende uyehluleka ukunakekela abantu ngokubanika ukudla ngoba ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 abantu abaningi bakhangelane lendlala. Nxa ukuthenga kwevaccine kuqakathekile kakhulu empini yomkhuhlane we-COVID-19, uhulumende ubhekane lezinto eziningi ezifuna ukulungiswa njalo ezifuna imali. Ngakho imali yokuthenga ivaccine eqanjwayo iyethusa kakhulu ngoba kusho ukuthi abantu bazaqedwa indlala njalo imigwaqo ayisoze ilungiswe. Imali yonke isiphelele kuvaccine. Kungaleso sikhathi futhi leyo vaccine abantu abaningi ngathi abathakazelelanga ukuthi beyihlabe.
Isiphathamandla senhlanganiso yababela ilungelo labaphila legciwane eZimbabwe HIV and AIDS Activist Union Community Trust uMnumzana Stanley Takawona uthi kumele abhekwe ngelihlo lokhozi uhulumende kundlela asebenzisa ngayo imali yelizwe.
As our last health minister with his other officials were dragged to court for abusing the funds.
Sikubonile esikhathini sangemuva umphathintambo wezempilakahle obekhona ngaleso sikhathi lezinye iziphathamandla zakhe sebehanjiswa emthethwandaba besetshiswa umlando wokuchaphaza imali.
Kodwa uMnumzana Majaha Sibindi wasemzini we-Warren Park eHarare uncoma imizamo kahulumende le.
Kuyabongeka njalo siyakuncoma lokho okwenziwe nguhulumende ukuthenga umuthi lo we-vaccination. kuyawutshengisa ukuthi uyabanakekela abantu bakhe elizweni. Siyabonga kakhulu.
Ndawonye, uhulumende usethenge amajekiseni awedlula isigidi esisodwa 1.2 million nxa kuhlanganiswa ayemukelwe ngolwesibili ntambama ohlobo lwe-Sinovac, wona athengwe kwele China lavele kwele India. Phezu kwalawo uhulumende asethe wawathenga kulamanye awanikezwe njengesipho ngabe China le-India. Uhulumende uthi ukhangelele ukuba kuhlatshwe abantu abangaba yizigidi ezilitshumi 10 million kumbe isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze ilizwe libe ngelivikelekileyo kulolu bhubhane lwe-COVID-19. Abezempilakahle bathi ekutshoneni kwayizolo bese besedlula kancinyane inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 72,944 abahlatshwe ijekiseni lokuzivikela kumkhuhlane wobhubhane lwe-COVID-19 selokhu luqalileyo ngenyanga kanhlolanja. Abedlula kancinyane inkulungwane ezintathu 3,193 kungabahlatshwe izolo kuphela, kuthi abedlula inkulungwane eyodwa 1,063 kungabe kade sebehlatshwa okwesibili. Sebesedlula izigidi ezilitshumi 12,922 asebephinda ukulihlatshwa leli jekiseni selokhu lolu hlelo lwaqalwayo. Impumela ekhitshwe ngabezempilakahle ekutshoneni kwelanga langolwesibili etshengisa isimo kwezokusabalala kwalomkhuhlane we-COVID-19 iveza ukuba sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane 36,858 asebefunyenwe belegciwane leli lokhu laqhamukayo nyakenye, okugoqela abazinkulungwane phose amachumi amathathu lanhlanu 34,636 babo abagule basila kulomkhuhlane, kwabhubha abedlula inkulungwane lengxenye babo 1,521. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abenhlanganiso elwela amalungelo amakholwa esiKristu eyeZimbabwe Christian Alliance baqhube ucwaningo mayelana lokuhlatshwa kwabantu eZimbabwe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 eyevaccine, oluveze ukubana abantu bayahlehlela emuva kulolu hlelo ngezizathu ezehlukeneyo. Abesifazana abaningi ezigabeni zeMandebeleni abendele kubobaba abasebenzela phandle kwelizwe kubonakale ukubana balakho ukuthelelwa lula igciwane leli, ngoba lapho omkabo bephenduka ekhaya bevela emazweni angumakhelwane bangena ngendlela ezingekho emthethweni njalo bengahlolwanga iCOVID-19. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labantu ezweni abakahlatshwa ijekiseni, kodwa ucwaningo oluqhutshwe yiZimbabwe Christian Alliance selubonise ukuba abantu balembono ehlukeneyo ngaleli jekiseni le-COVID-19 vaccine. Unkosikazi Lynette Dube oqhube lolu phenyo uthi babone ukwehlukana kwenkolo lokungabi lolwazi olweneleyo ngale ijekiseni.
Sahuza abantu abayi-561 abavela ezindaweni ezehlukeneyo elizweni leZimbabwe ukuba bayathakazelela yini ukuhlatshwa ukuze bavikele umkhuhlane wobhubhane we-COVID-19. Safisa ukuthi 10.7% bathi yebo bayafisa ukuhlatshwa, abayi-75.1% bathi hatshi, abayi-14.2% bathi abalaqiniso ukuthi bengafuna yini ukuhlatshwa kumbe hatshi. Siyananzelela ukuthi iningi labantu abathi hatshi kwakuyinxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukuthi abalalwazi olugcweleyo nge-vaccination, njalo le nkolo yabo ayivumi ukuthi bahlatshwe. Abanye batsho njalo ukuthi besaba ukuthi i-vaccination ingabe ingahambelani lakho. Lapha sikhangele ama-side effects e-vaccination.
Uqhubeke eveza ukuba iningi labesifazana abalabo mkabo abasebenzela phandle kwelizwe basengozini yokubamba i-COVID-19.
Siyananzelela ukuthi inhlelo ye-vaccination leyi ibamba ikakhulu abomama kumbe abesifazana singakhangela esigabeni seMathebelelendi iningi labo baba liyasuka lisiyasebenzela kwezinye indawo ezinjenge South Africa loba eBotswana nxa bephenduka lapha bandise ukuchaphela ezindaweni ezingekho emthethweni ngoba bengela amaphepha aqondileyo lokhu kuyenza ukuthi omama bangavikeleki kumkhuhlane wobhubhane le-COVID-19 kungenxa yalokho njengenhlanganiso ye-ZC siyakhuthaza ukuthi khona uhulumende asebenze gadalala lamanye ama-stakeholders ukuze abantu bebe lolwazi olugcweleyo mayelana le-vaccination ukuthi inganceda kanjani abantu belizweni leZimbabwe ikakhulu sikhangele omama abayibe sithi ngama-vulnerable some of the vulnerable groups uma communities is.
Ucwaningo lolu luqhutshwe kusetshenziswa inkundla yebulenjini i-WhatsApp impumela yaveza ukuba abantu abalalwazi njalo abafisi ukuhlatshwa ijekiseni ile kuvele njalo ukuba imfundiso yezinye inkolo ayivumelani lokuhlatshwa abanye njalo besesabela ukuba bengabamba eminye imikhuhlane ngemva kokuhlatshwa kusenjalo amakhosikazi asuka endaweni ezehlukeneyo ezweni athe gwaqa edolobheni leMutare behlaziya inhlupho ezehlukeneyo ababhekane lazo ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kusukela nyakenye ngombimbitho unkosikazi Plaxidia Mawuto onjene lumhlangano osuka eBinga uthi zinengi inhlupho abavele bebhekane lazo esezengezwe yikuqhamuka kwalolu bhubhano
eBinga silobunzima bamanzi ngoba sasuswa kuZambezi sayafaka endaweni ezisezintabeni esintabeni laphana ukuthi omama sithole amanzi sihamba imimango emide sihlangana lezinyamazana zeganga ezinjengendlovu lezilwane so kuba nzima kithi njengomuntu wesifazane ukuthi kwesinye isikhathi isilwane singafika esiwayeni uvuke uye kulwana lesilwane ngoba obaba kwesikhathi uyabe engekho njalo ekuphelekezeleni abantwana ukuthi baye esikolo ukwenza ukuthi bangahlangani lendlovu lezi endleleni
esinye njalo isakhamuzi seBinga esingene lomhlangano unkosikazi Irene Mupande uvumelane lonkosikazi Mawuto
thina kade sihlala eduzane lomfula othiwa Zambezi River kaSamabezi then besihlala khona phana sasuswa sivele emfuleni sihambe entabeni from that saswela indawo zokulima entabeni zangkhona then from that sabuyela ngapi emfuleni ukuthi sizame ukuthi silime sithole ukudla kwabantu bethu then from that emfuleni laphana kugcwele imvubu lengwenya nxa sizama ukuthi silime imvuzi yabuyasisila ingaphi emasimini ethu then ingwenya lazo ziyabuya zilunya abantu that's why besizwa ukuthi eBinga ye abantu bayalunya lengwenya every time
umhlangano waseMtare ungenwe ngabesifazana abadabuka eZimbabwe lasemazweni angomakhelwane agoqela eBotswana iSouth Africa iMalawi iZambia lamanye oqhutshwe kugqitshwa linyanga kambimbitho yokunanza lokuqakathekisa umsebenzi omuhle owenziwa ngabesifazana emhlabeni jikelele eye International Women's Month ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Kulaphinya abantu ababaleka kweZimbabwe besithi bayesaba ukubuyela ekhaya kungenxa kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abathi wephula amalungelo kaZulu njengalokho okusanda kwethulwa ngeleMelika. UKips Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye abantu ababaleka eZimbabwe besethuselwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kulandela imizamo yokutshengisela emigaqweni yakenye. UZulu ekhonona ngobukhohlakali bathi kababuyele ekhaya ngenxa yokuthi akula nguquko kwezokulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Abantu laba bakuqela umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabekwa Foundation, umnumzana Joshua Dingulube olwela amalungelo oluntu, labanye abathi baphuze bathunjwa nyakenye kweleZimbabwe. UHanana uthi akuqedakali okwenzakala eZimbabwe.
Uhulumende lo obusayo ukhanya uyaqhubeka ngochuku. Ungakhangela izikhathi abangene ngazo emzini kaMoyo, yizo izikhathi abangena ngazo kwaMumuzi, yizo futhi izikhathi abangena ngayo emzini kaNgulube. Okutshengisela ukuthi indlela abasebenza ngayo lokhu injalo.
Uwanana ugcizelela esithi kunzima ukuthi abuyele ekhaya.
Angizake ngizwe nge-procedure yokuthi khona kuyenziwa i-ferret team elanda abantu phakathi kwamabili isiyababopha. So ukuthi siyenzeni, it's unfair. Ngumbuzo ekade ngingawukhangelelanga emuntwini okhokhelayo ukuthi senzeni kumbe ubani uyenzeni. Ngoba eqinisweni lami ngiyinto ungambuza ukuthi ngiyenzeni. Anyikwazi. Secondly, kuthiwa khona kungenzakala ukuthi abantu abaya bezosilanda ebusuku ngaba yizigayi. Hayi, angikwali khonokho, kodwa it will mean izigayi ezicomplicated. In that ngoba izigayi ezabuya kithi zazile mota yamasosha, babe le mota ebhalwe Bulawayo Central Police, yizo izigayi lezi. And the funny thing ngezigayi zona ezoziqanjwayo ukuthiwa kungaba kuyizigayi. Singaka report ukuthi kukwamuliwe izivalo ebusuku kudingwa abantu babuya bona bazobuza endlini ukuthi kanti abantu ababuye phakathi kobusuku umthulisi wamthethe yini bamtholile yini ngamapolice azintroducayo athi ngosconstable bani bani abevele Central Police singaka report base bekwazi ukuthi kuthi izigayini zale zisuka lapha za report ayisivela ngalo kuyadinga umthulisi liyembuthi simphulume simsweni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ngulube othi waphoswa wathunjwa kobulawayo.
Kuno kwezwa igovernment yale yinto engathi strategies yamna ngakho ukuthi azame ukuthi abulale anyone oyileader lakhe abakwenza kukuwo umbhalo esinkomo fuze abulawe ngenxa yokuthi nguye ohamba la ma-district nguye labantu bona laba abanjani emathiweni abalezibindi abafisa ukuthi balwele into yabo bayiphuthe. Laka case indaba eyenzakalayo ibuhlungu kakhulu ungakhangela babaduba ungubonisa ukuthi ungakhangela from the time ungakhangela iminyaka le edluleyo abantu abalambe ubuhlungu ngabakithi laba abempumalanga balandwa emini balandwa ntambama bafonelwa. Laka case kuthi ukuthi umqondisi uyatsho ukuthi kalacala kufana lami bengelacala bengiziphumela bengiziphumela ethi ngicaba bengigwebelona lingelasizathu yilo ngikho ngaphuma ebail pending appeal. So asinanzelele ukuthi uhulumende lokhona aso government babandimande ngabantu bezanu abasebenza labantu abaku-military intelligence, abantu abangama-CIO, abantu yibo abalandelela abantu ezindlini befuna ukubabulala ngoba vele indlela osophiswana ngayo ku-government ngesimafia ukuthi akufuzanga kube lo muntu ophakamisa ikhanda, ophakamisa ikhanda fuza gongo.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma webandela ezanu-PF uthi abantu laba besaba umnyama ongelampisi.
Akula nto enhle ubana ubone omunye wakho ecatshile kumbe ehlukumezekile. Akusiyonto ethabisayo naleyo. Sasifuze lathi sike sidinge indlela zokuhlalisana kahle. Singahlalanga every time sikugiya epolitics, igiya entsholo, igiya kuphela ukuveza into engasike ngesikhathi sonke. Then usuexpect yona into yonke i-turn out into your favor again. Kodwa khonoko ungakubhalansa ku-two, akubhalansi.
Ilizwe leMelika lisanda kwethula umbiko othi uhulumende kaMnangagwa wephula amalungelo oluntu okwesabekayo. Kwethule lokhu egwalweni olujulileyo olulungiswe luhlangothi olubona ngezamalungelo kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa sezemukele ngenjabulo inkulumo kamongameli Cyril Ramaphosa ezipha ilungelo lokuhamba lokuphatheka enkonzweni yepasika ngempelaviyo nale esiya kuyo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumculi wezokholo okhulekana inyoni odabuka emateme enkayi leqembu lakhe i-All Brothers God Sounds behaya iculo ngodaba lokubethelwa kwendodana kaNkulunkulu Jesu Kristu esiphambanweni. Ngaphambi kwenkulumo kaMongameli Ramaphosa izolo, iningi labeZimbabwe abalokhu bevunyelwa ukungena lokuphuma kwele South Africa bese besevalweni ngemva kwehungahunga lokuthi imingcele izavalwa kanye lamathempeli. Kodwa-ke sekule ntokozo ngemva kokuba uMongameli Ramaphosa ethe inkambo ziyaqhubeka zivunyelwa. Inkonzo zangekhefu lephasika zizavunyelwa ukuba labantu abedlula amakhulu amabili 250, kanti-ke labo abakhonzela phandle bazavunyelwa ukufika amakhulu amahlanu 500. Unkosazana Phethe Ncube okhonza ebandleni lekuphileni Church of God in Zion uthi bathabile ngokuphiwa ithuba lokukhonza ngephasika.
Angithi nje siyabonga njengamaKristu ithuba esiliphiweyo ukuthi sikwazi ukuhlanganela umzimba wenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyaxwayisa nje ukuthi abantu balandele imigomo ebekiweyo. Asigezeni izandla ngesibulala amagciwane, sifake izifonyo. Singakulibali nokuthi siqhelelane. Asangani, asiqhawulani nxa sihlangana.
Unkosikazi Nesimbundla yena uthi okubathokozisayo ukuthi inani lembuthano likhwezwe ngendlela elenhlakanipho ukuze imbuthano yephasika le ingabi zinkundla zokumemethekisa igciwane le-coronavirus.
Esikujabulelayo lesikubongayo ukuthi akacabangelanga ilizwe wachiya amakholwa, akawacabangelanga amakholwa wabekela ilizwe eceleni. Ukuhlanganisile konke ndawonye wakwazi ukuthi akuhanje kodwa inamba orongithi nani lingabi selidlula libe linengi kakhulu. Kuyajabulisa kakhulu okuyikuthi kuthi namakholwa sekusalele nakithi ukuthi sizinakekele ngoba eqinisweni lolu bhubhane lusasekhona.
Kodwa-ke umfundisi New Ten Ncube ebandla le-City of Prayer uthi kuloku esabela ukuthi ukwengezwa kwenani labakhonzi kungenza iningi lithi seliphenduka kukhefu lephasika selithole igciwane le-coronavirus. Yena-ke uxwayisa abeZimbabwe ukuthi bahlale phansi bangaye ekhaya ngaleli khefu ngoba kuyingozi.
Akusizi ukuthi abantu bagijima baye ekhaya bafike ngale, bafike mhlambe bathelele abanye, kume bafike ngale batheleleke bese beyashona. Kodwa kuba ngcono ukuthi abantu bahlale phansi balinde sibone ukuthi umkhuhlane lo uqhuba usiya ngaphi, kwenzakalani ngawo, and then at the end of the day vele sizasithola isikhathi, sizasithola ithuba lokuthi sihambe siyobona abathandiweyo bethu emakhaya.
Kodwa-ke abaningi abakhangelele ukuthatha uhambo belubhekise eZimbabwe bathi bajabulile ukuthi ingcele kayivalwanga ngoba kudala bacinana lesihlobo labangane inga emsebenzi. Kodwa-ke induna yakwamthwakazi kwele South Africa uThulani Jubane uthi labo okuzaqakatheka ukuthi bahambe bazivikele ngayo yonke indlela.
Abantu bakithi masingakhohlwa ukuthi olubhubhane lolo lusekhona siphila nalo. Njengoba abantu bezohamba nje bemakhaya zikhona nazingozi zomgwaqo, niqaphele kakhulu abantu behambe beyofika emakhaya bephephile. Asiqine ngokugeza izandla ngokusanitizer, silandele nje imithetho yonke.
Umculi uKhulekani yena ukuthaza amakholwa ukuthi asebenzise impela viki yephasika ngokubonga uMbelinqangi ngokubavikela kwe-coronavirus esithethe izigidi zabantu emhlabeni wonke jikelele. Melesimo 7 Johannesburg kwele South Africa.
Hallelujah baba. Hallelujah Nkosi yami. Siyabonga baba. Siyabonga Nkosi yezulu. Sithulingwele baba.
Umongameli Mokgweetsi Masisekelo weBotswana oseZimbabwe okwamanje uhlangane lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa namhla behlaziya indaba ezithize ezigoqela ubudlelwano bamazwe yabo. Abalolwazi ngalezi nkulumo bathi uMnangagwa loMasisi wahluze njalo udaba lwesimo esingamanga kuhle kweleMozambique okubangelwa ngabokholo lesimuslim abedlulisa amalawulo njengoba uMasisi engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezomvikela enhlanganisweni yomanyano wamazwe angezansi wezwekazi le-Africa we-Southern African Development Community ole-SADC Organ on Politics, Defence and Security. Ababili laba babikwa bephathe njalo udaba lokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 kanye lokuqinisa ukusebenzelana lobudlelwane endabeni ezithize. UMasisi ubikwa egxile njalo uMnangagwa ukuthi iZimbabwe yisekele eleBotswana ekukhethweni kwesizalwane solelo lizwe kukhetho lokudinga ozathatha isikhundla sikanobhala jikelele we-SADC njengoba unkosikazi Stegomana Tax esetshiya lesi sikhundla phakathi kwalonyaka. Kwamanje wathi size udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Waye waba ngumongameli wele Bolivia, uPresident Jeanine Añez, ugwetshwe ukuhlala ejele kwenyanga ezine. U-Añez ubotshwe esethesa icala lokuhlamukela uhulumende kanye lokusebenzisana lalabo ababezama ukumgenqula uhulumende. Nguye njalo owetheswa icala lokubangela ukubana uMnumzana Evo Morales abe lomcabango wokwehla esikhundleni sokuba ngumongameli walelo lizwe. Iy'nkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Bolivia babiba bengene ezitaladeni betshengisela besola ubotshwa lokuvalelwa kuka-Añez. Ele Melika liyalandela konke okwenzakala kulelo lizwe ngelihlo lokhozi lokukhathazeka okukhulu ngokubotshwa lokuhlukuluzwa kuka-Añez labanye ababe yiziphathamandla zikahulumende wakhe, kutsho umsekeli wesikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba u-State Department Deputy Spokesperson Jalina Porter. Sikhuthaza bonke abangane kanye labomakhelwane beBolivia ukubana balondoloze amalungelo oluntu kulolu daba njalo balimuke ukungephuli iziqondiso zesivumelwane sobudlelwane beMelika ezinjenge-American Convention on Human Rights lese-Inter-American Democratic Charter. U-Añez ungene embusweni ngoLwezi ngomnyaka ka-2019 ngemva kokuba owayengumongameli uMorales esetshiye umsebenzi kulandela ukutshengisela kwabantu emigoqweni besola ababekuthi ukuqelebezela ayekwenze ukhetho olwaluvele lusolwa ngabaningi ngoba phansi kwesisekelo sombuso walelo lizwe kwakungamelanga nyuntise owehlandla elesine. Ngaleso sikhathi umumo wezombusazi waba mubi ngamandla okwabangela ukubana uMorales abaleki kwele Bolivia. Okulapho-ke u-Añez wahle wakhethwa lidale lephalamende ngesiphangiphangi ukubana athathe isikhundla esasitshiywe nguMorales. Kulapho-ke abangane bakaMorales ababesedale lephalamende bakhonona kakhulu labebandla lakhe eleMas Party abasebesabalalisa amanga ukuthi u-Añez nguye owaqoqa ukuthuna intambo zombuso ngendlela ezingaqondanga ikhulu. Thina simanyana lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, amabandla ezombusazwe athanda umbuso wentando kaZulu, inkokheli zokholo kwele Bolivia kanye loZulu emhlabeni jikelele okhathazeke ngokwenzakala kulelo lizwe, kutsho uPorter. Embikweni owethulwe ngabenhlanganiso ye-Organization of American States bathi sikhathazekile kakhulu ngesihluko esenziwa ngabohlangothi lwezokwahlulela elizweni lelo osolusetshenziswa njengesikhali sokuhlukuluza abalombono owehlukileyo lalowo owebandla elibusayo eleMas Party. Izibonakaliso ezikhona ziveza sobala ukubana uhlangothi lokwahlulela olwe-justice kwele Bolivia alusoze lwafa lwasebenza ngendlela engeyameli igcwele, kutsho abe-OAS. Abenhlanganiso le baqhubeke bekhuthaza ukukhululwa kwalabo abavalelwe mahlayana ukuze kulandelwe umthetho uqobo ekubotshweni lokuthemisisweni kwabo. Amazwe amaningi asemhlobonweni wase-Western Hemisphere agoqela eleMelika akholelwa embusweni wentando kaZulu, injalo umuntu wonke ekhululekile ukutsho umbono wakhe engesabeli ukubotshwa. Ngakho-ke inhlangothi ezinjengezokwahlulela kumele zisebenze zikhululekile zingeyameli igcele, njalo kwakumelanga ziphanjaniswe yikungenela kwabezombusazwe. Lolo-ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende kwele Melika. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo uMphathisihlalo Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.